isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 5 kuLwezi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, induna yesiqintini sePlumtree uMangubo olegama lakhe lokuzalwa elingufitha kophele sinye njalo isizalwane saseZimbabwe Ernest Mabaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omdeni munye ayisikhombisa. Umongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kweleGini lapho ahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-FC Platinum uNorman Mapeza uthi bekungekho lula ukuvikela isicoco seligi loba nje beyenelise ukwenza lokho kusele imidlalo emibili ukuba imidlalo leyifike komlindi yacina. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze uZulu ukuthi amanyani engethuswa yikonakala komnotho welizwe ngoba eza kulungisisa. Mnangagwa wethula amazwi izolo embuthaneni wesonto eZion Christian Church eMaswingo embuthaneni wokuthakazelela ilanga lokuzalwa komkhokheli wesonto le uBishop Nehemiah Mutendi owenelise iminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithoba mune munye. Umongameli Mnangagwa uthe kwakhathesi kubuhlungu njengomuntu okhulelweyo osezabeletha kodwa isazi ukuthi ubuhlungu bakhona buzedlula. Kunjalo nje uMongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise eGini lapho azahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kandi weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo.
Manazana ubunzima obuba khona kathesi ukuthi abantu bafuna ukubona izinto zisenzakala ukuze bekholwe. Ngakhuma ngolokho akhulunywa ngudidima sebhayibhilini wathi sizakholwa singabona amanxeba ezandleni. So manazana abantu abaningi bazakholwa bengabona izenzo ngoba ngikhuluma nje ikwese kade inceda abantu abaningi nge-TV isipule out sokule-disaster abaningi awusakwanisa ukungel-TV mabasela kwesi. So kuningi okwenzakalayo okutshengisela ukubana hayi indlela isesende kusesenzima sizabona ngempumela kuphela ukubana izinto zihamba kahle. Kodwa inkulumo kuphela nje ayisincedi lutho kwakhathesi. Kumele sibone sibili impumela, sibone njalo i-investment isikhona, sibone imisebenzi isikhona, sibone sokule stability ku-economy ibe sizakholwa khona njengamaZimbabwe ngoba sesadlula emgwaqeni lo kude.
Ya Mnumzana, siyabona ukubana lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa usuke waya eGini. Kuyaphathisa yini nxa ukhangele ikakhulu ilizwe enjengalona leli alivakatsheleyo?
Ya mbona okunye nje kuye kuqakathekile ukuthi sibe lobudlelwane ngamazwe nje esingathola khona izinto ezibambekayo, izinto ezikhanyayo, izinto ezinganonisa umkhonomi, izinto ezingakhulisa umkhonomi, into ezingaletha ingqubela phambili. Amanye amazwe la nje amadila ngona besenziwa bebe ungacaci ukuthi asiza njani ilizwe. Xa sikhangela imbali sake saba le dili le Equatorial Guinea lapha kwasizakala kakhulu ngumongameli welizwe kodwa ilizwe sange lithole inzuzo. So kuba nzima nxa sibona izinto ezinjalo.
Lo Mnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha A Voice of America eseWashington DC. Inkampani ye-Australia e-Invictus Energy Limited esanda ukwethula umbiko ichasisa ukuthi igasi kanye lamafutha e-oil akukatholakali ngeqiniso emzalabani ngemva kombiko oyethulwa ngumongameli Mnanga kwangalolu daba. Lamhla yethule omunye njalo umbiko isithi silesiqiniseko sokuthi ngempela amafutha la akhona. Inkampani le yona esebenza lezinye ingcwethi kulolu daba yayithe izakwazi ngokuqotho ukuthi kulamafutha kulindawo ingemba khona ezakwenza ngomnyaka ka-2020, kodwa lamhla ithe kulamafutha amaningi okwesabekayo kulindawo angasetshenziswa kweminyaka engamachumi amabili kusiya kwangamachumi amane lelizwe. Lokhu sokubangele ukuthi iningi lithi mhlawumbe inkampani le ibanjwe ngamandla ngohulumende ukwethula umbiko nje. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya, yena othi ngempela kunuka santungwana lolu daba.
Ye, ngoba sokukhanya ukuthi kathesi bethuselwe. Yibo abakhuluma bathi khona ye siyazi ukuthi besikhona sidingadinga, kodwa ukuze sithi kulamafutha ukuthi sigebhe siwazuze sibone ukuthi maningi kanganani. Nxa sebekhanya ngathi sebentshintsha indaba yazo sokusitshuthi engxeke kulo muntu obethuseleyo ebatshela ukuthi bengazi baphoxane lo mnumzana uMnangagwa ingceka ngathathelwa umthelo wawo. Yindlela ezani uphepha kanye nasibi ukuthi yena uMnangagwa wakhuluma wathi kula mafutha akhona, bona bathi akula mafutha nxa engakagejwa. Bantshintsha nje sebeguqula nje ngoba sebethuselwe.
Kodwa siyabona umbiko wabo ule nombolo lamanani amaningi atshengisa ukuthi mhlawumbe ngabantu abakwaziyo abakhuluma ngakho.
Kanti nombolo zakhona babengelazi ukuqala bekhuluma besithi bona amafutha akhona akakabi khona ngoba singawakhephi. Yiwo batsho bathi ama-seismographic figures akhona kufanele kube kule zinto eziningi ezifanele ziyenziwe kungakabi kungakaphumi egcekeni ukuthi amafutha akhona. Ye, sebekhulume phela bathi kulezi kusikamfundo ezithe khona amafutha akhona ukuthi ngasithi hayi nxa beyibo i-Invictus yeyafika lapha yathi khona amafutha akhona asikabona ukuthi maningi kanganani. Akulunganga ukuthi abantu bakhulume ngakho bekhuluma nje bephuxana lo Mnangagwa. Amafutha angazizakala kathesi isikhathi sonke lesindaba engazizakali.
Kuyikuthi bayakwazi bonke ukuthi abalasiqiniseko ngalokho, bengabe bethembeni njengoba iminyaka ihamba izafika abantu bezafuna ukubona ubufakazi bokalokho
kwakhulunywa. Bathembisa ukuthi kulelu panegas, bathembisa ukuthi kule ngaphi esengwa gas, bathembisa ukuthi ama-diamonds esilawo azaqeda udubo lethu, kodwa sonke singabaya ngathathe kuyaphela kunjalo. Kuzawufunga ukuthi ye amafutha akhona kodwa sakwanisisafasteyine i-capital investment njengalokho esiyasekishile ukuthi sikakhangela nxa ekhona kodwa nxa engasasteyini investment bayesebephunyukile. Kuzaphela kunjalo dadi njengenkomo.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula isomnotho welizwe esixoxelaye eseHarare. Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezi, liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPrexedence Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhuthwa yileli thuba, okuningi kuyalandela. Induna yesiqintini sePlumtree uMangubo olegama lakhe lokuzalwa elingufita Khuphe lesinye njalo isizalwane seZimbabwe uErnest Mabaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omndeni munye ayisikhombisa. Abanye ababuleweyo batholakala bengcwatshwe endlini ngeviki edluleyo, laba ngumkaKhuphe kanye labantwana. Okuningi ngalolu daba sikuzweni ngoBenedict Nhlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
La ngamaculo entukuthelwa beculwa licuku labantu phambi komthethwandaba kamanje eLenesia ezansi eJohannesburg ngesikhathi uMabaso nomunye wakhe uVictor Khuphe bemiswa phambi kwamantshi ngokokuqala. Umtshutshisi uthe ababili laba betheswa icala lokubulala amalunga emuli ayisikhombisa. phezwa lokho mabaso wetheswa amathathu okudlwengula abathathu babo kanye nokuntshontsha ucatshangela ukuthi mabaso wadlwengula ingane zintathu zalimuli qede basebebulala ingane zine labesifazana abathathu encedisana nomunye wakhe uFita Kube bachiya bekhiye umnyango babaleka umabaso ubanjwe impela viki esengcweleni weSouth Africa leMozambique kanti ke uKube obikwa enduna yakumangubo esiqintini sePlumtree ubotshelwe eSoweto amakhulu abantu ababebuthene phandle komthethwandaba bebethukuthele kakhulu besithi bafuna babili laba bagwetshelwe ugodo loba nje isigwebo sogodo singekho kwele South Africa wesifazane oziveze kuphela ngokuthi ukuyohlala lomunye wabobulewe laba uthi lesi yisiga esibachiye bengalamathe
mina ngifile ngombali umbali bekusisi wami kuwumngani nami kuyikho konke kimi sasihlala sonke ngibuhlungu efekfefe ngalendlela abafe ngayo singabe sisezwa nakancane beze befe bonke befele ngoba kube mhlambe sazula ababanye sakhona ukubacindiwa
isiphathamandla sikarhulumente we-Gauteng obona kulondolozwa kokuthula unkosikazi zakele nkosi Malobane ukuthi azizakhamizi ukuthi zingahlali labantu ezingabaziyo
500 years so it means that person will never be released from prison akagcina ake siyekele ukuqhashisela abantu esingabazi ukuthi babuyaphi because bagcina benze le nto lefana nale
isenzo sowezimbabwe lo sesicunule ozwe lakhe bona bathi lihlazo kusizwe sonke sezimbabwe unkosazana nomalanga dlamini uthi awethusi ukubona abakwamanye amazwe sebehlaselwa ngenxa yesenzo sababili laba
kuyamangalisa ukuba lo muntu wezimbabwe oyenza isihluko esingaka uchoko olungaka kujwayelekanga ebantwini bakithi and vele sihleli nzima sibizwa izigebeng nani amagama naw sengezelela vele phezu kwalokho esikuzwayo bazosibiza ababulali igebengu ngenxa yakhe akufani nabantu bayithi lokho angazi ukuthi ukhulele kuphi umuntu oyisigebengu esingaka
ababili laba bazaqhubeka bevalelwe kanti bazamiswa njalo emthethwandaba omvulo abaningi abadabuka emangweni wePlumtree bamangaliswe lesi sika ngoba bebenganakaneli ukuthi uKube angaphatheka kuso njengoba elesikhundla saphezulu emangweni lo enguye njalo induna uMangobe ngimele studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwu Benedict Nhlapho
ku live talk namhlanje sikhangela udaba lwamafutha egas kanye le oil okuthiwa ngatholakala emigodini yemzarabani eZimbabwe lezinye indaba esenzakala ngempela sonto thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane eleTurkey libikwa lisethesa eleSaudi Arabia umlando wokuthumela insoli ngenyanga edluleyo ukuze ziyezama ukuvimba ukuphuma kwembiko yokubulawa kwentatheli zendaba eleSaudi uJamal Khashoggi esigodlweni sommeli weSaudi Arabia kulelo ilizwe esigodlweni se-Istanbul. Isiphathamandla zaphezulu emabandleni amakhulu awemelika wama-Republicans lama-Democrats ziphume ijumo zikhankasela amalunga alawa mabandla kukhetho lamalunga awe-Congress olwenziwa kusasa olwama-midterm elections. Abesifazana abaphila lobugogo lobugoga sebecele ukuba uhulumende kanye laso zonke inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zisebenzelane labo ekubunjweni kwemithetho ebalawulayo lenhlelo ezehlukeneyo ngoba kuyibo abakhubazekileyo njalo bayazi abafuna kwenziwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women Coalition of Zimbabwe uhlafuna ngesiphatho sabesifazane kusukela ngomnyaka ka-2016 kufika lonyaka ongene izinhlanganiso ezilela amalungelo abesifazana lamankazana asakhulayo abantu abakhubazekileyo bathi kungabe kungezempila kahle kumbe ukuzithuthukisa kumele babuzwe ukuba inhlelo ziqhutshwe kanjani ngoba izikhathi ezinenyi bachiwa phandle. Ekhuluma kulo umhlangano okhubazekileyo unkosikazi Sipho Majole oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kuba yize ukuba lenhlelo ezibadingayo uma bengazange babuzwe ukuba yini abayikhanyeleleyo.
Nxa singekho involved indaba zethu njengabomama abalimeleyo ziyasala phandle ngoba kumele sibe phakathi kwakho ukwenzela ukuthi indaba zethu zazakale. So ngezinye indlela ngathi ngesilungu sidala ukuthi nothing for us without us ngoba thina indaba yethu yinto esiyaziyo thina esiphakathi kwakho ukukhubazeka. Singathi isicathulo sichisa osigqokileyo. So ukuthi icathulo singithisa njani mina isigqokileyo njengomuntu okhubazekileyo yime ngiyikhipha kuhle indaba yami. Umuntu ongakhubazekanga angaze akayikhuphe indaba yami. Sibuhlungu kakhulu ngamalungelo ethu ayephulwayo. Ukwephula kwamalungelo ethu kutsho ukuphazamiseka kwezimpilo zethu.
Umqondisi weMthonjeni Women's Forum unkosikazi Sikhathele Mathambo uvumelane loMajole ethi amalungelo abomama lokhe encindezelwe ethi kulenhlelo abaziqhubayo emakhaya ekuqiniseni omama ngamalungelo abo.
Nxa sikhangele amalungelo abomama silokhe sibona ngani lokhe encindezelwe. Omama are not getting space ukuthi khona labo bazimele betshengisele ukuthi labo bayenelisa ukuthi bekhokhele. Lokhe kule pull her down syndrome njalo sinanzi ukuthi khona kulabo baba balokhe bengavumi bengayamukeli ukuthi khona umama engakhokhelela bazasebenzisa zonke indlela zokuthi bedosele umama phansi. Siyenza ama-awareness raising njalo senze ama-trainings, capacity building ukuthi umama abe lesibindi, abe le-confidence, abe assertive njalo ukuthi khona engavumi ukuthi ancindezelwe. So kakhulu sisebenza labomama emakhaya ukuthi si-city build capacity yabo.
Omele iZimbabwe Women Lawyers Association unkosazana Sethule Ncube uthi baqhubekela phambili bemela omama bengakhethi loba nje wonke amalungelo abo ayephulwa.
Esikwenzayo ukuthi siyancedisa umama ngamalungelo abo sikhangela ukuthi yiwaphi amalungelo angikhona ukuthi kumbe kufuneka ukuthi sibancedise siye ekhoti nxa kumele siye ekhoti sihambe nxa yokuthi kumele sikhulumisane labomthetho lakho siyakhulumisana labomthetho kumbe sikhulumisana kwezikhathi sikhulumisana lezinduna sikhathi sikhulumisana labantu nje lapho abahlala khona ukuthi kube lokuzwisisana ukuthi into enje iphathwa njani ngoba imithetho isuka kuma-levels etshiyeneyo. EmaNdebeleni vele omama labo balama-challenges atshiyeneyo omthetho asocial izinto ezitshiyeneyo labo kunengi okuyabe kubasinda okuyabe kufuneka ukuthi kukhangelwe ngoba isigaba lesigaba sabe singafanani.
Emizameni yokuqondisa ukwephulwa kwamalungelo abomama emandebeleni unkosikazi Sikhathele Mhlanga bakhangelele ukuba le indaba yabomama ezathapha udaba lwabomama baluse unkokheli.
Udaba lwe-Triple D luzahamba ngendlela yokuthi sikhangelela ukuthi uhlelo lolulungene eMathebeleland. Nxa sithe Mathebeleland, Mathebeleland North South leBulawayo. Lapha omama abazabe beqoqwa khona ngendlela ehlelekileyo ukuthi ama voices abo acollectwe lama ideas abe sehlelweni olucacileyo esithi thina yi-Women Centered Development Charter oluzakhuluma luyefika phezulu ezihlalweni eziphezulu ezizwe eziphethene imbuso ukuthi kunanzelele ukuthi indaba yabomama iyahlelelwa kusukela phansi kuze kuyefika phezulu. Kuzaba labomama abazaqeqetshwa ukuthi ngawadinye ngayinye lolu hlelo omama laba bakwazi ukuthi baqoqa ama-idea abo kumbe imbono yabo baqoqe izinkulumo zabo ziphekejwe ziyekhuluma njengalokho esasukuzwe ukukhulunywa kungamabhuku yindlela oluzaqoqwa ngayo.
eqhubeka ethi kulenhlanganiso abazasebenza lazo ngemizamo yokuhlela kahle ukuba udaba lokuncindezelwa kwabomama kuphele ezweni.
Kuzaba labomama abazaqeqetshwa ukuthi ngawadinye ngayinye lolu hlelo mama laba bakwazi ukuthi baqoqa ama-idea abo kumbe imbono yabo, baqoqe izinkulumo zabo ziphekejwe ziyekhuluma njengalokho esasukuzokukhulunywa kungamabhuku. Yindlela oluzaqoqwa ngayo inhlanganiso lezi ezine eziqhuba lelu hlelo, Inkanyezi Development Trust, iSouthwestern Region Gender Network, le Women of Zimbabwe Arise, uhlangene le Women Media Development for Foundation, ziqoqane ngale project zikhangele ukuthi zihlomile ngezipho ezijiyeneyo ezinjengokuthi abanye bahlomile ngezokwe-gender ukuqoqa kwabomama, abanye bahlomile ngezombhalo ukuthi ibhuku libhalwa njani, izitori zibhalwa njani, abanye bahlomile ngendlela zokuqinisa omama ukuthi omama bazikhulumele, omama bakwazi njalo inhlelo ezikhona kumbe bazinye constitution yabo. So inhlanganiso lezi ziqoqane ngoba zibona zilezipho lezi eziziqhubayo, esithemba ukuthi ngezipho lezi laba mama abasemawadini abazaqhuba lolu hlelo esithi ngama-ward development facilitator bazaqeqetshwa babe ngabanye abazabalazo lezi iziphomba amathalente akhona kulama ogada.
Amalungelo abesifazana ayephulwa impika lamalanga, kodwa omama bathi bayakhathazeka ngalokhu ngoba uhulumende nguye ophambili ngokwephula amalungelo abomama ikakhulu kwezempilakahle lezombusazwe, bethi lesisekelo sombuso asilandelwa kunye lemithetho elawula amazwe kukhangelwa izivumelwano ezisayinwa yilizwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Rambe usibalukhulu webhanga lesizwe le-Reserve Bank, umnumzana John Manguja, angabe enguye othiwa ngu-Queen Bina, othiwa nguye ohuquluza inotho yelizwe. Lokhu kuvele ngemva kokuba osakhulayo owake waqhatshwa ukuba yisikhulumeli sebhanga le-Reserve, umnumzana Esilimumba, ethe usecabangela ukuthi umnumzana Manguja nguye u-Queen B. Ekuqaleni uLumumba wayethe u-Queen B ngusomabhizimusi umnumzana Khuta Thakurey, kodwa ngempela sonto uthe kayisuye nguManguja. Imizamo yokuxoxa laye uManguja ihlule. Kodwa uChris Kande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yikho khona lokho okwenza ukuthi kungabi le-confidence abama-investors ebuye, ngoba kuhlala kutshintsha ama-statement. Angithi umuntu uyafakwa namuntu ukuthi abe ngu-spokesperson we-Trust of Economy kulila malanga amathathu sekhitshiwe, usekhulumela uhulumende wakusasa usekhitshiwe futhi avukela sekhuluma kunye. Khona lokho kwenza osomabhizimusi abafuna ukufaka imali eZimbabwe bebone kunzima ukufaka imali khonapho, ngoba izinto zihlala zidinga ziguquka. Ekuba nzima ukuthi befake investment yabeZimbabwe uma izinto zihlala ziguquka, labantu abakhuluma izinto ziguqula indaba zikhulumayo. So ngokunye okwenza sibili ezemkhonomi zingahambi kuhle, ngoba kuhlala kukhulunywa izinto eziningi ezijiyeneyo. Mhlawumbe u-Queen B makuzaba ngukavenawo we-Reserve Bank yabodingisela ukuthi akula muntu sibili ocabanga kuhle ongafaka imali yakhe elizweni elinjalo. Lokhu akutshengiseli ukuphambana komuntu okhuluma khona lokho, kutshengise ukuphambana kwelizwe jikelele.
Kodwa nxa sisizwa yena uLumumba ekhuluma udaba lwakhe lona lolo lokubana uzibani nguzibani, kungakutshengisani ukuthi imbiko yona iqutshwa njani kuhulumende lapho ukuthi kuze kube lo muntu ongani wazi ukwedlula yena uhulumende?
Kutshengisela ukuthi into sezinxele kakhulu, kutshengisela kungazihambi kuhle, kutshengisela ukuthi izombiko azihambi kuhle, ngoba izinto ey'nyamele zikhulunywe zivela kuhulumende, zivela ku-Minister of Finance, kodwa sezivela kweminye imithambo yokubeka imbiko. So khona lokhu kutshengisela ukuthi hayi, izinto azimanga kuhle, abaphethe intambo kukhanjani abazibhathanga. Imbiko emele ikhulunywe nguhulumende isikhulunywe egudwini nje, ayisakhulunywa ivela kuhulumende ngokwakhe.
Kodwa khona kungakuliqiniso na ukubana ugavena engaba nguye ohuquluza inotho njengokutsho kuka-Asilumumba lo?
Ike sabakwazi lokho, ike ngisho ukuthi njengoba imbiko yangikhona ikhanya ingabuyi ivela kuhulumende, kukhanya imbiko yangikhona ivela kubona labo osombi wakanya vile information, tinaziyazi information ya nkona. Kwa isu kwa zi, sifuna zani vya liwa kona hali ngapezulu. Abantu kota basafa yongapa, it's ordinary people, abantu paka jengami nje unkomo. Nga yukutu vya liwa pezulu, nga hali kudu mba sazi mbe kube valoli simko, mbe valoli keke. Kotwa, isu kwa zi yukuti, izi ndozi ya shota, izi ndozi ya kwela, imsebenzi raiko. Abantu waya tuvega, ilizwe liacha. Kote abanye lokhe bekhuluma izinto ezingazwakaliyo, labanye abaphatha intambo abasazwakali ukuthi bathini ngezinye izinto, babeka abantu nje uLumumba wafakwa for 3 days waphinda wakhishwa. Lokho kutshengisela ukuthi asikho serious njengelizwe ngento esiyenzayo. Kuyabe kuqadela ukuthi senze izinto ezibambekayo, ezikhanyayo, ezitshengisela ukubana siqinisekile ngendaba yokulungisa umkhonomo welizwe leZimbabwe jikelele.
Lo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele FC Platinum Norman Mathesa uthi bekungekho lula ukuvikela isicoco seligi loba nje benelise ukwenza lokho kusele imidlalo emibili ukuba imidlalo leyifike komlindi uyagcina. Intatheli zindaba ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngogcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lithe ngokunqoba elikwenze eShabani Mine nge-1 kanyanga ngesonto lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaya kumashumi ayisikhombisa lane, okulinani elingeke lifikiswe liqembu leNkezi Platinum lona elisendaweni yesibili njalo lilemiklomelo ngamashumi ayisithupha lanhlanu. Kusele imidlalo emibili kusizini yalonyaka, okutsho ukuba kulemiklomelo eyisithupha eyabe idlalelwa ngamaqembu. Ekhuluma nentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo, umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uMapeza uthi yena ukudonsa kanye kanye yikho okwenze baphumelela ukuvikela isicoco.
Congratulations to the boys, I think, you know, it wasn't easy. It wasn't easy, you know, for the start of the season until today, you know.
Ngiyithayela isombe abafana bami, lolu hambo belingekho lula, belinzima kusukela ekuqaleni kwesizini, kodwa siphumelele ngenxa yokubambana. Ngalokho ke ngethula isigqoko kunkokheli yeqembu, abalandeli kanye labaqeqetshi, ngisithi mina uDumo kusomandla.
Ngokwesibili iminyaka ilandelana kuba iqembu le-FC Platinum liphakamise inkezo yeCasalaga Premier Soccer League, njalo ngokwesithathu kuba uMapeza yena ngokwakhe akhokhele iqembu liphakamise isicoco seligi, njengoba yike wayiphakamisa linkezo eleqembu leMonomthapa ngomnyaka ka-2008. Ngaphansi kwengalane yamaqembu asesaziwa ukuthi abedlala kusigaba sikaDivision 1 ngomnyaka ozayo ngabalisa eleJapani Mine leMtare City Rovers kanye leBulawayo City. KuCity elesine elizaphuma phakathi kwamaqembu abalisa eleBulawayo Chiefs, eleChapungu, eleNikrut kanye leLeyada. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kaKhilikithi libuthelele amaranza ayi-282 ku-innings yakuqala yomdlalo we-test eliwudlala leqembu laseBangladesh khona lekwele Bangladesh, kwathi ku-innings yalo yesibili litshaya amaranza ayi-181. Iqembu leBangladesh lona lenelise amaranza angu-143 ku-innings yakuqala, kuthi kweyesibili usuku lwesithathu luphele lilamaranza angamashumi amabili lesithupha. Lokhu kutsho ukuba iqembu leBangladesh lidinga amaranza angu-295 linqobe, njalo lisalelwe ngama wickets alichumi. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Induna yesiqintini sePlumtree uMangubo lesinye njalo isizalwane seZimbabwe uErnest Mabaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omndeni munye. Umongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kwele Guinea lapha ahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Sizugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.